ungavumi kwakhe uTrump kuleta sibili uhlupho olukhulu kakhulu. Ngoba ngithi eqinisweni kufanele ukuthi ngabe khathesi unguhulumende lwana osebambe okokugcina. Uhulumende obambe okokugcina uyabe segoqa izinto zakhe ukwenzela ukuthi ahand over umbuso kuhulumende ozayo. Nxa yena elokhu esalela khona, elokhu efumbethe esikhundleni sokuthi ngabe isandla zakhe sivulekile, uyadisha out information okufanele ukuthi ancedise labana ngayo eqondane ne-COVID lakho konke lokho okunye. Kuba nzima ukuthi labana abangenayo basebenze njani.
Okwamanje kuhlafunwa udaba lwe-stimulus check ukuthi luhanjiswe njani. Lakho ubona ingani ukungavumelani lokhu kungaba lomthelela wokuthi bengaxoxisani kuhle ngalo ukuze kube le-government shutdown yini.
Baningi abantu abahluphekayo, baningi abantu abaswela ukuthi bancediswe. Njalo lokho kuthiwa stimulus kutsho ukuthi kufakwe imali ebantwini, abantu bayisebenzise imali leyana ukwenzela ukuthi i-economy iphinde inyakaze futhi iqhubekele phambili. So iyazweleka nxa kuyikuthi kabazwanani, okwenza bangazwanani kokunokho okunye ukwalela kukaTrump esihlalweni. Ngoba kuyikuthi ngabe uyavuma, ngabe uyancedisa ukuthi kube le stimulus masinyane abantu bazuze izimali ukuze i-economy nayo. Kodwa ke okumele kunanzelele noTrump ukuthi nxa ishata down khathesi, ngeyakhe i-government eshata down. EkaBiden izangena mhla ka-20 January. So kube kumele ukuthi ngawe uyancedisa ukuze i-government ingaze yashata down.